kodwa thine sikuchoyo.
Alingali chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 Nhlangula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola azinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye.
Kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu.
Ukwenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Iziphathamandla zeqembu leHighlanders zithi usetholakele ozaqeqetsha iqembu leli. Ukwethula iflag yeZimbabwe esigodlweni sommeli weZimbabwe kwele South Africa okwenziwe ngamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kudala inkulumo.
Uqase kuhle ugawalande ekubeka ukubana iflag into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphedulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo. Uvele umuntu akona isikliwe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Osanda kukhethwa ukuba ngumqondisi wezemfundo uselaye izikolo zonke elizweni ukuthi zihlawule imali yedili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe elingamadola zinkulungwane $7,000 ngasikolo sinye. Unkosikazi Oli Kakaira, owayengumkhokheli wogatsha lwezemfundo esigabeni sakoBulawayo, nguye osekhokhela ugatsha lwezemfundo ilizwe lonke. Osaphethe isikhundla sokhokhela lolu gatsha koBulawayo, unkosikazi Jane Ndebele, uthumele ugwaliba olusezandleni zeStudio 7 oluthi izikolo zonke kumele zikhiphe imali le ukwenzela ukuthi idili lokuthakazelela osengene esikhundleni leli lwenziwe. Uthi kumele izikolo zimthumele incwadi ezifakaza ukuthi zathumela imali le. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse esihlalweni obengumsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Douglas Karoro owetheswa icala lokuntshontsha inhlanyelo lemvundiso. Umnangagwa wethule umbiko othi usesuse uKaroro ngokwenza ngoba akwenzayo akuhambelani lehofisi yakhe. Kusasa ingatsha zikahulumende eziphathelane lezamanzi zizabuthana eWange kunye lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lapho okuzenziwa umhlangano wokuhlaziya ukuba abazasuswa lapho okwakhiwa khona idamu leGwayisha ngani bazahlawulwa na. Inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ithi ikhathazwa ikungethulwa kwembiko eneleyo ngokususwa kwezakhamizi zelubimbi ezingazi lokuthi ziyangaphi kumbe kuyini okwenzakalayo. Ngalokho, linhlanganiso ithi izacela ukuthi kulandelwe umthetho othi kumele abasuswayo ezindaweni zabo bahlawulwe njalo bahlonyiswe ngolwazi lokuzinakekela ngenxa yokususwa emizini yabo. Siqoqe lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Lumhlangano oqoqwe nguminista okhangele iLands and Rural Development njalo ukhangelelwe ukuthi uzathendwa ngabanye ominista abachiyeneyo okugoqela uVice President welizwe eathenda njengominista wezempilakahle lenhlalakahle yabantwana, njalo futhi kuzaba khona abanye ominista abakhokela uminista weFinance, uminista weLocal Government, uminista weNational Housing, lo minister minister okhangele ezemvelo ngendlela okukhanye kubekwa ngayo emsakazweni asizange sizwe ukuthi laba aba affected baza bakhona emhlanganweni leyo ngoba bathe bona yi high level interministerial indaba
manje ngokubona kwenu belifuna ukuthi abazasuswa endaweni leyo okwakhiwa khona idamu basiwe ngapi njalo baphiweni
thina njengenhlanganiso yeMathabeleland Institute for Human Rights kakukho engingathi sithi kabakuphiwe kumbe sithi kabasiwe laphana kodwa thine sikuchoyo yikuthi kakulalelwe imfuno zabantu khonoko abantu abazathi bayakufuna kakwenziwe ngoba thina kasomsebenzi wethu ukuthi sibakhulumele kodwa abantu balezi mfuno lezidingo ezijene okokuqala abantu bathi bona bafuna ukuthi ba consult kuhlalwe phansi kuxoxiswane kungabi ukufuqwa ngamandla ukuthi hambani lihlala laphana ngoba abaqala ukududulwa phela bake badudulwa i Kariba bake badudulwa i National Park sebedudulwa futhi la Khathesi so bathi sebediniwe ngokududulwa so bafuna ukuhlonitshwa ba consult okwesibili bathi bafuna baphiwe ulwazi singathi imibiko le information ngolimi lwabo ukuze bazwisise izinto abazisayinayo babaziphiwayo ukuthi azenzakala okwesithathu njalo bathi bona bafuna ukuthi lapha bayahlaliswa khona bahlaliswe njenge community bengabi beqamuqamula ngoba kuyadiliza ubudlelwano lendlela kade behlezi ngayo bathi njalo bafuna i compensation ezabe ife inanzelela ukuthi bakhe izindlu zabo badevelopa ngamanye ngemali yamanye amazwe nxase bephiwa bondi ukuthi bona baye kwakha kutsha hayi lokho kuyabe sokubalimaza njalo futhi bona bebesithi bafisa ukuthi ngabe kuyakhiwa izakhiwo lapha baya khona bengakasuswa izindlu zabantu azakhiwe izikolo kazakhiwe amadipa kawakhiwe kakugejwe izibhorane imigwaqo ifakwe yonke into abanayo khathesi kayifakwe lapha baya khona bengakazi badudulwe bahanjiswe khonapho
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abesifazane abahlala eTsholotsho esabelweni seMathabeleland North balima izilimo lemibhida etshiyeneyo ezivandeni ukwenzela ukuziphilisa, ukuvula amathuba omsebenzi njalo lokuthi kube lokudla okweneleyo esigabeni lesi lelizwe lonke jikelele. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda esethulela lolu daba eseTsholotsho.
Abesifazane laba banikwa umhlabathi iCouncil kulandela ukuhlanza kwabo iTsholotsho Business Center. Bacela uncedo ukulandela ukungasebenzi ngemfanelo kwesikotsho abakakhona amanzi ukuthelezela. Ukuzimisela kwabesifazane beTsholotsho bengabhadalwa ukulondoloza iTsholotsho Business Center ukuthi ihlale ihlanzekile kwenza iCouncil esiqinti ibaphe umhlaba ukuthi balime izivande baziphilise. Unkosana Justina Nkomo ngomunye wamakhosikazi la.
Ala lati si kulolunye ihlelo lapha sikini lo sesizwela bathi ah njoba lisebenza lihole so singazi linike ingadi lapha la ndimela lithenze lithwele isawudo lithwele lokhu lokhu kwalinganabantu siyasebenza siyadobha siyaklina kwapha iTsholotsho yini iTsholotsho yonke le sesi susela izulu ngolwesithathu kade siklina sakhasa ngo-2012
Unkosikazi Mavis Ndlovu ugcizelela amazwi kamankomo.
Ngingumama lapha eTsholotsho, sileqembu labomama sizilimela sisenza iproject yokulima lapha sihlanyela imbhida, siphilisa abantwana kuyasinceda kakhulu ngoba siyathola imali, sigcine imuli zethu. Sasifuna ukuhlalela izandla njengabomama.
Belima kunje amakhosikazi la sehlutshwa ngamanzi yokuthelezela ngoba isibhorane sawo asikhiphi kuhle amanzi. Unkosikazi Gladys Mathema ucela usizo.
Sizo kade ludingakala baba umgodi lo usunzima siyakotshoza ukuthi ngakade singasizwa njengento ekade ngaba lula nje ukuthi amanzi ethu siwathole lula esisti kube kungaba ngcono awusunzima and amanzi asaphuma khonapho ungakotshoza kapho ukuthi amanzi azayiphuma khona kuthatha isikhathi vele
kuthatha isikhathi
manje bantwini abangomama
Ukoko umaphayisi vanda omunye laye olima sivande sakhe ukhala ngesandla sibuhlungu ukugayisa isikotsho.
Ukoko zathanga sise ukoto zengabe yami siqanda mo ukoto zabantu. Ai ai ai. Kumi mazi masinya futhi umgodi wakhona.
Ukoto le mpilo senimpilo lapha sengigodola.
Hayi siyakuthatha baba. Siyasifisi yayinye yakhona sisiyabeka lapha kwakho ukuthi binti ngafa. Sithelile. Ngoba kwapha umunye umuntu wakho umbheda, umunye umuntu wakho umbheda.
Ikhansi lesiqibi setsholotsho itshayela mali yokugebha amadamu ukuze yandise amanzi kubahlali balindawo. Ukhansila ka-Ward 12 egoqela itsholotsho business center umnumzana Kid Nkomo uthi inhlelo zabo eziningi bancediswa izizalwane zakulomhlubu lwezihlala kwamanye amazwe.
Amadamu lawa sasikhuluma le-community then bese ngisenza i-group with abafana basegoli because they are the only source of money. Lapha vele ekhaya imali kayikho. Especially South Africa mainly. Thina mina vele actually program nami mina I believe ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi bayo. So what I do, singaba le project esifuna ukuyenza, siyakhuluma nabantwana abasemazweni ngoba yibo vele abalemali.
Isimo somnotho sinzima kwamagama, kodwa amakhosikazi etsholotsho bathi ukukhala akusizi, njalo bathi vuka uzenzele akunkwali yaphandela enye. Bayalima bethengisa imbhida bagcine imuli zabo. Ngiyimela yeStudio 7 etsholotsho ekhawuna mu-Ezra Jesus Banda.
Amankampani ayemba amatshe aligugu athi ahlangane lodubo lokusebenza ngesikhathi kuqale ubhubhane lwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sikhuluma nje umanyano wamankampani ezokwemba owe the Chamber of Mines of Zimbabwe uqale umhlangano ophathwa kanye ngomnyaka othiwa indaba eVictoria Falls ohlafuna indaba eziphathelane lezokwemba amatshe aligugu ikakhulu igolide lomnotho oncedisa abembayo. Lo nyaka amabhizimusi embayo aphakathi njalo kokulungiselela umbukiso we-mine entra kunyanga ezayo ngemva kokungabukisi ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uchasisa kabanzi ngombukiso wezokwemba owe-mine entra athi besebele minyaka emibili bengawuqhubi.
Ya thaba ukulazisa ukwazi uzulu ukuthi i-mine entra isiphendukile ngemva kokuba singabilayo okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa umkhuhlane we-COVID-19. Esikuthabelayo ukuthi i-mine entra iphenduka nje ngemva kokuba sesike saba lembukiso emkhulu emibili ye-ZITF esithemba uzulu uzaphumelana lathi ukuthi khona iphumelele kakhulu. So i-mine entra ikhangelele kakhulu i-industry ze-mining, i-industry ze-engineering, i-industry ze-transportation. So sithe thina mhlaka 20 to 22 July sizakuba ne-mine entra vele ngenjwayelo siyasukuba nayo ngaleso sikhathi. So thina sibuyisele ama-events ethu ku-traditional calendar yethu esifanayo.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu kusuka kumbukiso oseVictoria Falls.
Lo nyaka indikimba yalo mbukiso ngethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chain. So sihloko siqhubeka ngendikimba yema-value chains. Ikakhulu khathesi sifokase ku-mining industry. I-industry esinazelela ukuthi khona iqakathekile kumnotho waleli lizwe, ivelile target yaye $12 billion. Siyabona ukuthi khona kuningi okwenziwayo kule industry. So nasithina silethe lombukiso ukuthi abakule industry babe baxoxe babelane ama-experiences abo, babuzane ukuthi khona kuma-policy makers ukuthi kungenzakala kanjani ukuthi khona siyashivele i-target yethu yabo abayevele bazibekele yona $12 billion economy by 2023. So yinjongo yalo mbukiso ukuthi thina njengama-organizers thina silinike i-platform yokuthi khona lihlangane, lixoxe, libonisane nika amatshelo.
Unkosikazi Agnes Ndlovu uthi loba lithengwa kuhle igolide ukuqansa kwentengo yempahla ezehlukeneyo ezisetshenziswayo ukwemba kululaza intengo yegolide.
Siyakhonona kakhulu ngoba na ungazi ulizuza igolide lakhona. Bulaba abayibo ukuthi abayathenga ona la amabhayazi angkhona adlilibezela. Umuntu wakhona ufuna ukuthengela ngentengo ephansi yena ngapha ezozuza inkalakatha yemali. Bala maphegi sibili kuyabe kusetshenzwa emaphegini. Bathi ukudlilibezela kukhona isisebenza sizuze lutho.
Ukwemba kuphathisa umnotho welizwe ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamashumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amakhansila edolobho leHarare avumelane ukuthi kucitshwe isivumelwano sokupha umsebenzi wokulahla izibi inkampani elomunye wabaqondisi engundodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ikhansili yenze umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje yamisa linkampani ukuthi iphiwe imali eyizigidi ezingamakhulu amathathu $344 million. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokuqonga kwentengo ezitolo. Bayajabula abanye abantu ngokwenziwe ngamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abatshengisele ngolwesibili esigodlweni selizwe leSouth Africa ePitoli lapho ahluthune khona iflag yeZimbabwe ayinyathela asephanyeka eyawo kulindawo. Bakhona njalo abakhala ngokwenziwe ngamalunga ebandla leli abathi akumelanga kuchaphazwe iflag yelizwe. Sokulesikhathi amalunga e-MRP anika isigodlo lesi incwadi ejulileyo eveza ukuba bathwele nzima eZimbabwe okwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nkululeko kwabalanda mathe olandela izombusazwe endawonye lomnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ePhalamende engowebandla leZanu PF. Umathe usungula lingqoqo.
Nxa sikhuluma ngeflag ikhuluma ngoPaul wesizwe into ehlonishwayo ekuyinto yokugcina futhi ukuthi ungadlalela phezukwayo. Kodwa umuntu ungambona eseze udlalela phezukwayo kuthi ukuthi udale khale ngahloni.
Chuma, wena ukubona njani khonoko uyakukhuluma lapho gobalanda ukuthi kanye abantu laba bebengaphendulwa izikhalazo zabo ikhobe kwenzeke khonoko?
Uqase kuhle ugobalanda ekubeke kubana iflag into enjani njalo ukumi njani. Ungabona umuntu noma ulezikhalazo zakhe angaziphendulayo ke ezingazwakaliyo seseyinto enjalo uvele umuntu akona isikliwe uvele yabe isigadi. Ukwenza njani khonoko ukuthi yona into nxa kulento embi usuphindisela ngenye into embi uphuma into eqondileyo yini na?
Mr. Chuma, mina ngiphila lapha ezweni leSouth Africa. I think manje sengijikela 20 years. Ngokuhamba la embassy esikodlweni, isikodlo sidalelwe ukuthi ama diaspora abantu abasenzweni behambe behambise isikhalazo zabo, inhlupho zabo. Even one day akukulanga ngakabona ambassador ayiphuma phandle ezokhuluma labantu. Abantu mabefika into yenzayo uyalokha igate azilokhele phakathi angakhulumi nabantu. So uthwani konoko?
Ye, uthwani golide konoko.
Pho ke ukhipha iflag kwabalanda uyinyathele phansi uyisuse ufake iflag leyo emthwakazi yiko yini okuzasa abantu? Yimbo yiko uzaphendula abantu kumbe yiko uzayenza njani? Ngoba njengoba usitsho i-embassy yindawo yokuthi ona wonke umuntu osezweni lalelo afikele khona xa elezikhalazo kumbe elalokhu afuna ukuthi aboniswe ngakho. Engutsho mayuluna pho ukukhipha iflag ufake le yabo ukusolva lapho nami futhi umphendulo kulabo kuqala.
Thuma ngicela ukuthi uyakwazi ukuthi nomuntu omdala nabantwana. Abantwana ungababulalisa ngendlala ekugcineni bagcina sebeganga, sebetontsha. So yikho lokho ukuthi abantwana kudala bekhala bengaphendula. Orati i-solution yini ukuze libone linali kuhulumende ukuthi labantu abakhalayo la?
Nxa umntana wakho wena endlini ukulalisa ngendlala kumbe nxa wena ngubaba ongela care kumbe uthatha imali yalo usiyayiqeda emabhawa nesihulile lekeni. So mele umntana abuye azokutshaya ngenye isibhakela yini kumbe akukhiphele endlini akufake phandle ngenxato yezenjalo na?
Kutsho kona phela ukuthi ungubaba ongalakhe umntwana sezegcina ebonti into engasoluva ngcono lugoo.
Ye
nxa wena ungubaba onjalo umntana somele abesithi aona hhayi uyenze kuhle sibiliwafika wamtshaya umdala wakhe wamkhiphela phandle wegedi simqezele uzandi umntwana sithi hhayi kuhle sibi umntana wenze kuhle ngoba wakolovele kalakhanda umuntu osiledakiwe.
Thuma, alright, babu Thuma lina belisithi kwenzwe njani ngoba phela kudala akusi MRP kuphela maningi ama organization ahamba laphayana kuleke kwenza njalo isayito itoya kujika kusebenzisa imali zabo imali laphana ipetrol yadura manje udriver from Cape Town siya ePitori usiya umuntu engakuphenduli azivalele. So lithi ukuthi kade kufanele kwenze njani
nanto kudaba kwalithi
kule ndlela into ezinje ezilungiswa ngazo ngoba lo ambassador nxa ekhona beSouth Africa urepresenta upresident ngapha eZimbabwe ngithi nxa kuthi khona yena kafuni ukukhulumisana lani kafuni ukubonana lani likhona ngapho kutho ukuthi uyabe sehluleka umsebenzi wakhe njengo-ambassador ngoba kumele abe ngumuntu oba yibuso bukapresident yikumela kwahulumende weZimbabwe ekhona ngapho eSouth Africa. Ngakho-ke nxa libona into enjalo isizakala lile mvume njalo lelungelo elobisa udaba olunje ku-central government lapho ayikho khona amele aripote khona kule Ministry of Foreign Affairs ikhona khonapha eZimbabwe akhona ama-channels ukuthi ivula ungabuyanga wena usuke eCape Town khona njengoba sitho ukuthi njengoba ukukhatshana ipetrol yadura uyakwazi ukuhamba ngento lezi esezikhona kathi sabo-intanethi lani utshaya ama-email akho usezinto ezinjalo ufikise khona ukuthi hayi thina umuntu wethu ongapho omele ngabo umele uhulumeni lo president asimbone uyazivalela uyazigiyela kubikwe kuhle ngendlela ezifaneleyo hathi ukukhipha iflegu uyigqobe phansi wenze into enjalo.
Uma le nto oyikhulumayo ilula uma ngayikhuluma ngomlomo kodwa akukho lula ubona kukuhle konkeyana sasihlangene ngemva ka-Elvis labase-South Africa bekhona kugcwele kodwa kwaba kubi sebemangala bebona u-ambassador sefika laphana abantu bonke bemtoyitoyela bemxosha bethi abamfuni. So konkeyana kuhle yini konkeyana?
Ye kuba khona bothoko
right u-ambassador wabuya kini kule mva ka-Elvis Nyathi lamtoyitoyela lamxotsha selifuna ukuthi libuye kuye la sesesaba phela sezivalela pho ukuthi kudala kube njani. So andabona izinto kumele sizibhalanse both sides la uthi angaphuma afinyelele kini liyamdoyitela liyamxotsha nxa selibuya kuye ngapha sesichawona ingxeli zwenzi le efana lalenalene elenze laphana ebzcharch.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma wake wamela iphelandaba empophoma igcwalele ephalamende ngowezanu p f endawonye lo mnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe. Okwamanje-ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Mhlakameyi ngenyanga edluleyo uhulumende weFinland loweSweden balobele umanyano weNATO bedinga imvumo yokuba ngamalunga. Isizathu sokuthi amazwe la athathe leli nyathelo ngesokuthi umongameli Putin weRussia wahlasela eleUkraine kungelasidingo salokho. Amazwe la ayengayisiwo bangane lamazwe aphatheke kwezomvikela njalo akholwa ukuthi ukuvikeleka aza kuthola engaba ngamalunga eNATO ngono kulokuphazamisa abakhokheli beRussia. Umongameli Joe Biden wamukele isinqumo esithethwe ngamazwe la. IFinland leSweden iqinisa iNATO njalo umanyano lo nxa uqinile futhi ubambene uba yinsika yokuthi elemelika livikeleke, ukutsho umongameli Biden. lanxa ele Finland lalibuswa ngele Russia njalo lalwa empini ezimbili lizimele lalwisana le Soviet Union eminyakeni eminingi edluleyo. Enye impi yaqala ngo 1939 isiya ku 1940, enye ngo 1941 kusiya ku 1944. Ngemva kwempi yesibili yomhlaba eye World War II, umnumzana Helsinki wagcina ubudlelwano bezomnotho le Moscow njalo engathathi uhlangothi. I-Sweden yazakala ingelabudlelwano lamanye amazwe kwezomvikela okweminyaka edlula amakhulu amabili. Eminyakeni edluleyo, abakhokheli bamazwe amabili leningi labantu babo abazange betshengise ukuzimisela ukuba ngamalunga e-NATO. Namuhla, lokhu sokuguqukile. Okuphuma empini ye-Kremlin eyahlasela i-Ukraine yikuthi umongameli Vladimir Putin ukhuthaza athi uyakwesaba njalo ayesithi ufuna ukukwenqabela ukuthi i-NATO ikhule. Ukuba khona kwe-Sweden le-Finland kuzaqinisa izomvikela zamazwe esigabeni se-Baltic okuyiyo abumba olunye ugatsha lwe-NATO njalo kuncedise ukunciphisa amandla kunyathelo le-Russia elokuqhela kusukela e-Kola Peninsula kusiya esigabeni se-Arctic. Lanxa umongameli Putin etshengisa ukuba lodlakela, umanyano we-NATO ovikelayo njalo oletha ukuthula uzahlala uqinile. Umanyene uyisibonelo kwamanye amazwe azimisele ukulondoloza abantu bawo kanye lobuzwe balo. Ukuba lamalunga amabili e-NATO enyakatho kuzaqinisa ezomvikela kubangane bethu njalo kunike isisindo kubudlelwano bethu. Namuhla kulambuzo ukuthi i-NATO ufanele ibe khona, iyafeza injongo yayo njalo iyafunakala okwamanje okwedlula ezinye izikhathi, kugqiba umongameli Biden.
Kwezemidlalo, inkokheli yeqembu lomdlalo wenguqwele Highlanders lithi selimtholile umqeqeqi omutsha. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Isiphathamandla seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi umqeqeqi omutsha weqembu leBoso uzethula emphakathini kungakafiki ilanga langesonto lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona leli Harare City enkundleni yeBarber Fields.
Into nje sisafuna ukuthi siyazise abalandeli yokubana bebekwazi ukubana kusiyafika iSunday. Ithimu uzabe kunomuntu ohlezi ebhentshini ozayiqeqesha, kodwa ikakhulu umqeqeshi osiza bango permanent umqeqeshi sesimtholile, sikhangelele ukubana simanivele kungaba kusasa, kungaba ngomgqibelo.
Umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uza phambilini ukuba inhlanganiso yePremier Soccer League ikhuphe umbiko othi imidlalo izamiswa okwamaviki amabili. Njalo ophethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu leli uJoel Luphahla uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu.
I-break leyi ize ngesikhathi esihle kakhulu, isiyabe sisikhangelele ukuthi labafana abangani baqhulaqhula ukuthi bazaqina kancane, kwenze ukuthi uma sesiphenduka laphana bephenduke sebeqinile. Njalo also kuzasincedisa kancane ukuthi uma kunalapho kumele ukuthi sivale khona kulesikhala khona ukuze sincedise ukuthi sikwanise ukuthi sidinge ukuvalisa, kwenze ukuthi sivale kuhle uma sesiphenduka laphana sinokishiwe ithimu ethu sihamba kuhle ungasela sikhala ungasela abaqhulayo.
Iqembu leHighlanders kuyehlula ukuba litshaye ezikwayo lo nyaka, kodwa imvimbi yaleli qembu uPeter Mudua uveze ithemba elokuba ngensonto bazathola imiklomelo emithathu. Imidlalo yesigaba seKasilaka Premier Soccer League iqala kusasa emini lapho iqembu leHadayi lizadlala khona leBulawayo Chiefs enkundleni yeNational Sports. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leRentals lizemukela eleZBC Kariba ngaseNational Sports Stadium, eleBulawayo City lizadlala leBek Rhinos ngaseBarber Fields, kuthi eleCranbourne Bullets lizadibana leFC Platinum ngaseSakuva. Ngesonto iqembu leCape United lizanqikelana leDynamos ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala leTenex ngaseSakuva. Iqembu leTriangle lizadlala leChicken Inn ngaseGipo, ukuthi eleWawa lizanqikelana leLenkezi Platinum Stars ngaseAscord. Ngiyimele iStudio 7 ngokuLawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.